Umnumzana Boniface Kiyakabetsi ubephakathi kwequla elethekelele kweleZimbabwe utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa aweZimbabwe abahlukuluzile emgwaqweni. Uthi eminye imithetho ayicaci amapholisa ehamba ebahlawulisa indlela yonke.
Into ehluphayo lapha ukuthi isihamba amabhasi esiyabe siwasiwahayile. Njalo imali ezifunwa ngamapholisa izimali ezibhadalwa yithi thina abantu.
Uqhubeke ethi indlela amapholisa aziphatha ngayo ilakho ukuxotsha abafuna ukusungula amabhizinisi kule Zimbabwe esithi kumele baguqule izenzo zabo.
Kukhona ukuxotsha abantu abafuna ukuvula amabhizinisi lapha, le yindaba enkulu.
Isiphatho samapholisa esikade sagcinwa nguZulu asimangalisi iningi labaphuma kule Zimbabwe besithi lokhu kumele kufike emaphethelweni. Umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi yena sebone kaningi amapholisa edinga ukufumbathiswa njalo ephatha ngocuku isivakashi kanye lesihambi.
Hayi, ama roadblock eZimbabwe maningi kakhulu okunye okumangalisa, angaze ngikubone lami kunjalo. Bo isimanga ukuthi bonke amapolice abefunga ukuhamba efumbathiswa kuphele kakhulu nxa bebona ukuthi number plate ngiyabandla. Kuyangisa kakhulu. Mbonani abanye abantu bangafunga ukuvakatshela kwele Zimbabwe bagcina bengasayanga ngenxa yokuthi ngeke ukwanise ukuhamba bekhuphe izimali ndawo zonke.
Ocubungula ezombusazi umnumzana John Khumalo waseHaburoni uthi uhulumende weZimbabwe kumele abone ukuthi izisebenzi ezikuhlangothi ezisebenzelana loZulu ikakhulu izethekeli zibamba ngendlela ekhawuthekayo. Uthi uma kungenjalo umnotho ulakho uqhubeka ugugudeka ngoba abamabhizimusi befuna isiphatho esiqondileyo.
Kunjengaye wonke umuntu amapholisa kufanele ananzelele ukuthi they are part of the value chain yokwenza ukuthi lizwe libukeke kahle kulabo abasivakatsheleyo kumbe abafuna ukwenza amabhizinisi. Any negative image abayiportrayayo iyabulala ilizwe.
Kodwa uKiyakabetsi uthi ngaphandle kwesiphatho samapholisa abajabulise ngabo akubonayo eZimbabwe lesithi lizwe elibanzi kubhizimisi lokuchuka kwezikhumba kanye leminye imisebenzi ehambelanayo.
Ngaphandle kwamapholisa sibona okuningi njalo iZimbabwe lizwe likhulu lilamathuba amaningi liyajabulisa njalo.
Iqula leli beliye eZimbabwe phansi kwenhlelo ezisekelwa ngemali yenhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba i-United Nations ukuze baqhube amabhizimusi achiyeneyo kwezokulungiswa kwempahla. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.